lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi, sibuyisele uNkulunkulu ongeyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba. Baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami, kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula, abanye sebedlule emhlabeni, abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila. Kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe ngathi asibusisa siqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo. Ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo, lalaba abasenkingeni ezingapheliyo, kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona, uNkulunkulu uyabazi. Okusalayo ukuthi bazivike kuye, bazisondeze kuye, babone amandla akhe amangalisayo, amandla edlula ngisho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni, ngoba wena ungusomandla wasemandleni. Namhlanje-ke hlobo zenkosi ezithandekileyo, siyaqhubeka-ke ngendaba yekhiyelana lapho esigcinane khona, esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi. Siyakhumbula ukubana ngesikhathi esedlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla, ngoba siqakathekile phambi kokusobala. Namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba, sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje, ngoba sasibale u-11 sisuka ku-13. Kufuneka kanje usibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelele abanecala kithi. Ungasingenise ulingeni, kodwa usikhubule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuzube phakade. Amen. Namhlanje-ke ngithi besigcine ekuhlalisaneni kwethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla, kodwa-ke kuningi esikubonayo sisonelana thina sodwa, ngoba kuthi usithethele amacala ethu kuthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala, amanye siyawazi amanye kasiwazi. Ungaba ungumama hlala ongugcwaleleneyo umezana labantwana, labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi, ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini. Kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi bathethelele abanecala kithi, lathi siyoniwa lapho esihamba khona, ungaba semsebenzini, ungaba sezimoteni, emabhasini, ezitimeleni, ingabe kungaphi, bakhona abasonelayo. Abanye bayasihlambaza, abanye baze basihlaye basifikisele ngoba sivumelanile lembono yabo. Lapho uJesu uthi kubi, kulicala, kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze, wenze into embi kuye. Angazibelake linanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu. Yena bangamthinta kancinyane, uhlaba umkhosi omangalisayo, uzumangala ukuthi yiseleka isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu. Ngangabona okunye esingathi ividiyo kulojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga, ehambe eshaya abantu bonke indawana zonke, waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile. Basebesiyathi labo baphindisela, zange bamkhethelele, ngikhuluma into ekhona ephilayo. Bamgijimela, bambamba, bamhudula, indlela abasebemnxiba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo, owangawuzanga ukucabanga ukuthi uchuma kuye, ngoba yena wayekhulisa ukuhlukumeza abanye. Mhla kumfikela naye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi. Kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala nesihlala labo. UNkulunkulu asifika asinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe nezikhululekileyo. NgoJesu siyabonga. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.